Sizwa silokuthukela uthina kakhulu against uhulumeni kujengisela ukubana amakhothi lawa aphansi awazimelanga wodwa ayasetshenziswa njalo kutshengisela kuyi-threat kakhulu to amalungelo oluntu nxa kuzayenzakala njalo ukubana umuntu kumele qale ebanjwe ngani lecala kumakhothi aphansi phezulu sebesithi hhayi so kutshengisela ukuthi umthetho lokuphikisana sila mthetho owodwa eZimbabwe so sizwa silokuthukuthela kakhulu la umnumzana sikhala uthukuthele ngakho khona lokho ngoba kutshengisela ukuthi-ke umthetho wethu i-constitution yethu njengabantu bezimbabwe ayikho sitefa ivikelekanga nxa kusenziwa njalo despite ukujabula ukuthi kaselacala sithukuthele ngendaba ye-constitutionalism ukubana kukhona okumele kulungiswe lapha ngoba amakhothi lawa phansi kumele ethi nxa enika umuntu icala kuhambelane lokunikwa phezulu unothi ukuthi kukhanye sengani aba lokuphikisana
siyezwa njalo amagqwetha kamnumzana sikhala esithi engamangalela umthethwandaba bazaqhubeka ngalokhu yini njalo libona ingani kuzasiza
kumele kuqhubeke ngokumangalela umthethandaba ngoba umthethandaba indlela abaphatha ngayo icala le kwamkhoza ithuma ukuhlupheka kwamqedela isikhathi njalo sikhangela even le ndleko zokuthi wahlala isikhathi eside okwesedlula umnyaka ivalilwe for icala ukuthiwa kalikho kungela mali engenayo kungela mntu ondla imuli yakhe so umthethandaba kumele umangalelwe ngoba bakhoze ubuhlungu obukhulu le damage enkulu engiyalungisike empilweni ngoba sokuhambisela imuva empilweni njengomuntu athi epractisa engumeli kwa-traumatiza le muli yakhe khona lokhu kwakhozwa umthethandaba njalo-ke umthethandaba kumele umangalelwa khona lokhu and kumele kuncede khona kuyafundisa kuyasethi i-precedence phambili ukubana umthethandaba kawume eqinisweni uqakathekise amalungelo oluntu.